Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Ivan Zazaninga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lokandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 Zibandlela 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye emakhodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alitshumi lasikhombisa abefuna ukuthi benganiswa ukuthi bancintise.
President wezamphefu abamelisa ngawezamphefu nako ukuthi intuthuko ibuye vele izabuya ngomzamphefu ongabiyo nohulumende ongayenziyo izinto ezingamthuko phakathi engakuthi uhambe ephalamenti uyoba ngumsindo.
Ibandla lezanu PF lisungula umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni seChabalala phela ndaba lapho ibandla le-CCC elibophane khona imsila.
Abeke uthi ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawenza yimilako sekathi esikhuluma kanje sisezinye indawo esizibona ukuthi lapho sifikela khona abantu beshiya izinto ziyayo inplace lahle babambe umsebenzi emkhulu kakhulu.
Abezempilakahle babhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera wona usubulele abantu abedlula amakhulu amathathu 300. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele ngesinqumo esithethwe ngumthethwandaba esokulahla isicelo samalunga ebandla le-CCC alitshumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela ephalamende. Umahluleli wedalela High Court uJustice PC Rai Gwenda esethula isinqumo izolo uthe isicelo esibekwe ngabe-CCC edale kasihlelwanga kakuhle ngoba amagqwetha ebandlaleli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe-CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela ephalamende kwakungekho emthethweni besithi kabamazi uChabangu ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Omunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi bekuvele kumgceke ukuthi umahluleli uzathatha sinqumo bani.
Isinqumo lesi nxa kulaba lokhu besakhumbula last week sikhuluma ngakho ukuthi hayi Chabalala sizinda sizanqoba ngoba ngisitsho nje ukuthi hayi sile candidate eyodwa engumore blessing. So yikho ke ngatsho futhi ukuthi hayi asile madabu candidate khathesi as we go ahead ngoba sesikuhlelile kuhle ukuthi kube le one omela u-CC. Yikho ke abafowethu lanxa ubatshela nje babe lokhu besiye khodi kodwa bebona nje ukuthi hayi akusoze kubancede. Khonokho engangikutshile ngibona ekhodi kuphume ngaleyo ndlela. Yikho-ke hhayi siyakujabulela khonokho ukuthi yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa siya kuma-elections iphathi ibe lo muntu oyedwa ngemva kokukhulumisana lokulungisisa into eziningi. Yikho esikwenzileyo hhayi siyajabula kakhulu bevele esikukhangelele into enjalo.
Manje aliboni abanye kade befuna ukuthi bavotele umnumzana Gift Ostalos Siziba bazakhalala ukuvotela uMathembo.
Abalandeli bephathi isikhathi eziningi abavoteli umuntu bese abantu bavotela iphathi ngoba okuyinayo iphathi akusiwo umuntu. Yikho-ke lo mntulwana lanxa esewinile uwinele iphathi, hhayi iphathi bayithanda bazayivotela yiyo abayimelayo ngoba sonke singaphansi kwebandla lephathi.
Manje njengoba umkhokheli webandla engani yena ubefuna ukuthi umnumzana Gift Siziba kube nguye oncintisayo, lizakhankasa njani?
lento yakwazi ukuthi yikho evele injongo esayisiyilungisa ukuthi kasikhangelelanga ukuthi umuntu oyedwa abe nguye okhetha abantu abaxhasa ibandla. Yikuyisifiso sethu ukuthi sihlalisane phansi sibonisane singabantu bokwena leyo ndawo bese sikhetha umuntu ofunwa ngabantu. Ayisikho ukuthi umuntu ofuna ukuthi angene ekhethweni ufunwa ngomhlanga. Kazi yebo yengafisa ukuthi ngimfune kodwa sokufanele ngikhulumisane indaba kwentwe bekuleyo ndawo bevumelane lami kumbe bayale kodwa nxa bethe bayala sokungumlando wami lami ukuthi ngisekele nalo ukhona. Hayi ngithemba upresident uzasekela nalo ukhona.
Kahle kahle umnumzana Siziba yena waxotshelwana edale leParliament
njengoba sisitsho ukuthi kufanele kuhlaliswane phansi abantu ngeconstituency ngeconstituency bethu ukuthi bafuna ubani phu njengoba kuzange kwenzakale lokho abantu babe ngumuna ukuthi hayi uphongubona sembona sethutshile nje kasimali yikho ke besibanika ithuba futhi ukuthi indani lenze njalo kwakhanya yena kulelo hlelo kazangaphatheki wathi uyabuyela yikho ke sasesitsho ukuthi hayi labo ababuyela ngokuthi bona bayabuyela bezithola ubona hayi ibandla kalisebenzi ngaleyo ndlela umthemba kade sisebekwazi angikhangelelanga ukuthi kulo muntu ozaqhubeka esenza konoko siya phambili.
Khona ukuthi amanye amalunga axotshwe kuhamba njani kuzayenziwa na njengoba sabona umthethwandaba unquma ukubana akumelanga kwenziwe ngumnumzana Chabanga?
Umthethwandaba sizawumelela lowo mthethwandaba udlule ukumiswa kwabantu kakusoze kume ngoba umthetho lwami section 126K awenzelwanga iparty yethu yonke kwenzele phose wonke amaparties wonke nje ukuthi umuntu othe wabekwa iparty eParliament engasalandeli lezo zinqumo zaleyo party iparty yamcela ukuthi hayi akazophumula ahlangane labanye isikhathi phela sizafika ukuthi leso si ngumade bethe kumiwe sidlule kodwa kungabe kukhona labo futhi abangalandeli izinqumo zeparty hayi iparty izabacela ukuthi hayi kababuye bezophumula.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ngokusenjalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Mike Bima usekhuthaze amalunga ebandla elibusayo leZANU-PF kobulawayo ukuthi aphume ngobuningi ayevotela umnumzana Joseph Chuma ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela iPhelandaba Chabalala edalele eParliamente kulandela ukuxotshwa kwelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla leCCC. Umnumzana Siziba kaseyikuncintisa kulolu khetho ngoba umthethwandaba uphakemeyo izolo ulahlele kathana isicelo samalunga ebandla leCCC agoqela yena uSiziba labanye esokuthi kumiswe ukuxotshwa kwabo eParliamente. Umnumzana Bima uthe bakhangelele ukunqoba kulolu khetho ngoba belengatsha zama-structures aqinileyo njalo unxuse lalabo abangaso malunga ebandla leZANU-PF ukuthi bavotele abebandla elibusayo. Ke sizwe amazwi kamnumzana Bima.
The number that we are really confident of here sometimes does not compare with the people who come out on the voting day. Some people take election granted and say, well, we are going to win. Others will go and vote. I can stay behind and will win anyway. So we would like to change those attitudes that each and every member has an obligation as a party member to go and exercise his or her vote.
Lo-ke ngumnumzana Mike Bima isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Kusenjalo umnumzana Chuma usezanqikilana lonkosazana Mo Blessing Tembo olomkhankaso usanda sungulwa ngumnumzana Chabangu. Ukuze sizwe okwenzakale kumhlangano weZANU-PF usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
Ebekhuthaza ukubana abantu balakumadrobensi sinanzelele ukubana intuthuko iza ngabantu abafuna ukuyisebenzela ayizweli yodwa. Ngakho-ke thina njengebandla leZANU-PF singabantu abakhuluma sisenza ngoba siyanakekela ukubana abantu kunezempilo ezingcono. So ngibazokucela ngomunzana ubime ebantwini nasibani
Siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise. Lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini.
Noma ekhona mina bembona kanti unqoba besizaqhoba ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kanje so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi awekho njengoba likwazi ukubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthina kuhlala 120 hours namanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phosho mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigebha imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho lokho ayishangane engingakalungi abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebhile mibili emgodi esengigebhile ngingakavotela loku votela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisa nalo uhulumende angili laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu seqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayeka ukuvota bebona impendi kangaka esiyenzayo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ozancintisa ukukhetho lokudinga uzamela isigaba sephelandaba Tshabalala kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. iStudio 7 iphakathi kwemizamo yokuxoxa lonkosazana Thembo ozancintisa kulindawo. Abezempila kahle babikwa bebhodabhoda ngezigaba bekhulumisana lozulu ngendlela zokuzivikela kumkhuhlane wesihudo sekholera. Wona usubulela abantu abedlula amakhulu amathathu 300 solokhe uqhamuke nyakenye. Umkhuhlane lo ubangelwa yingcekeza njalo abantu abaningi bawubamba ngokunatha amanzi angcolileyo. Izolo abezempila kahle laba bebesesigabeni sedethe kuward 18 ewange lapho abahlangane khona lo councilor wesigaba umnumzana Stanley Dorima kanye lezakhamizi zalindawo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Dorima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Abezempila kahle bayathe bakhala indawo zonke lezinsuku ngenxa yekholera edumileyo kakhulu. So kathi silomunye umbuthano kade silawo that abe healthy very ya abantu akukhala ukuthi kakundawo leyo zonke zona lezi zingakutana abantu abahlanu abambalwa mpishana nekashuwa ukuthi bayalandela okumele ukuthi kulandele so abe-healthy bayake khona zonke indawo kungaba kusezikolo ezibhekana nekashuwa ukuthi bayakhangela ukuthi izinto zangenje phakathi komumo wesilawo wekholera ziyalandelwa yini.
Ukhona ngapho endaweni yakho usukhona yini lo mkhuhlane?
Kade ungakazi khona but ku-district yewange ikhona ikorea but endaweni lapho engihlala khona e-village of Wange National Park area hayi kade singakazi ukuba khona komkhuhlane wona lo but ukuba khona ukhona in the district and ezinye indawo singathi ufike khona I think singaba engozini enkulu kakhulu because indawo ezinjengezethu lezi labantu abaningi kakhulukazi wokuthi akumelanga vele sibe nekhethi yokuthi silawo umkhuhlane lo ekorea. So abe-healthy ngifuna ukubabonga kakhulu lo msebenzi abawuyenzayo ngilabo sekathe sikhuluma kanje sisezinye iy'ndawo esizibona ukuthi lapho kufikela khona abantu for sure izinto they are in place so babambe umsebenzi omkhulu kakhulu okwakathe silapho ey'ndaweni yami lama-neighbouring wards hhayi asikhezwa umkhosi wokuthi sesilekorela but in the district sokukhona so ngathi ukhona ku-district ukuhamba kuyabe kuyenza abantu lokhuyana yikho okunye kuzayenza ukuthi ezinye iy'ndawo zinese zilawo umkhuhlane wona lo.
Amanzi ahlanzekileyo wona akhona yini lilawo?
Amanzi ahlanzekileyo akhona kaphesi isikhathi esiningi siyaba lo hlupho sibi but this time yalathi amanzi akhona and siyaarasincedisa uze sizikele umkhuhlane wona lo wekorea.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukhansela kaward 18 esigabeni sedethe emangweni wewange ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekhona le edethe. Uma manje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sisebenza ngabasakazi ekuseni siyabona indaba kaThabango. Yebo, engazama ukuthatha isimbolo kumele igama le-party kodwa into engasoze ayikwanise ukuthatha intando yabantu ukuzikhohlisa nje konke khona lokho akwenzayo. Ngiyabonga ukukhuluma ngo-Alec Nyati.
Studio 7 ndivuka njani babugande nabalaleli ye hayi ngithendulele obaba othi abantu bezimbabwe kufanele babambane. Asazi ukuthi kuchaza ukubambana kuphi lapha ngoba i-MDC since kudala iyi-1 yayiyona opposition party yayehluleka ukukhipha izanu and then nanko amakhampani abuya kobulawayo afika tafuna abantu abakhuluma isishona lesilungu wakwakubona ngakhonapho kubambana kuzoba khona khonapho ayisekeleni kuzifikelela ebahweni singamandebeli imbonge babukande abalaleli
sanibonani sanibonani Studio 7 sanibonani baphathi sanibonani balani balaleli bakwa-Studio 7 ye siyabonga hlelo esihlele esinika zona ngiyala nje sisikhathi ngaqeda isikhathi into engizocela ukuthi ngitsho mina abantu bakithi kuyacaca ukuthi thina kulanto nje esizulwini yenze Zimbabwe sizohlala sikhupheka kodwa engicela kuzulu wasezimbabwe ohlukunyezwa i-ZANU PF ngicela abantu bakithi sibe ne-party eyi-1 kudilizwe wonke la ma-party sibe ne-party eyi-1 silwe ne-ZANU PF ngoba makusenziwa ama-party amaningi i-ZANU PF iyathatha ama-chance angeke safasa inqobo. Siyacela abantu bakithi sibe impumba angitsho ukuthi iphi party noma iphi party kodwa kube yi-party eyi-1 sizogcwala kiyo sizame ukuthi sibe ne-ZANU PF ukuze sithole inhlalakahle. Ngiyabonga bakithi ngicela imeseji yami
sesibambe ufuna ukubhekisa ngendaba yamalungelo. Mina ngibone amalungelo ukuthi asebenzela bani njalo asebenzela abanjani bathi bethathela abelungu umbuso kwathiwa independence. Angiyiboni mina leyo nto le ngoba abelungu bebengcono kabi obaba bami besebenza namhlanje obaba bethu abasebenzi ubaba bami uhleli phansi akasebenzi lokhu nje walilwela lalelizwe noma abantu abaningi balilwela lalelizwe avele abathole lutho kufana nenja ebambe inyamazane egcine ngasaphiwa ngenyama izwe nje ngomnuko nje ukuthi bibambile. So lokho nje mina ngingumartin peter nje uyangihlupha vele emoyeni wami ukuthi abantu abalilwela lalelizwe namhlanje abatholanga lutho bathola abathize yibo abatholayo kulungile kodwa laba abangatholanga nakutiwani ngabo ngumartin peter lokhuluma isizulu salaphana amandebele
siyalibona ni-Studio 7. ngiyabingelela lonke bobudakazi kanye nabalaleli kwi-Studio 7 kwiNdebele ngise-Court Republic. Uyazi ngithanda ukuphikisana lalo umuntu lo ukuthi ngimsaka. Kanti ngimsaka lo muntu lo ikhanda lakhe vele linjani? Injani kaubuntu ilizwe leli liyangagwebi. Khonapho uphethe ufithe into zamanga njalo futhi kuliqiniso ukuthi awudli lapho khonapho. Iqiniso uyalizwa but uyalukuvuma umuntu omdala ungakathi naye abantu benzani vele linjani bonke labo gawuli kingapha. Akeli zameni ukucabanga out of the box. Think out of the box. Leli zakhe bantu abadala. Siyanandi izinto zenzani nje. Selivulele ilizwe labantu kanti iphume ingani kahle. Kodwa lancane ingafuni lizahamba kuphela.
Bonani sanibonani sanibonani bakwethu njani. Hayi bakwethu siyanizwa nikhuluma sabezogawule nabochuma nalabo umsaka bayakhuluma mpela umsaka bakhuluma beze befuna ukuphuma inyembezi uma betshela iqiniso. Abantu abangafuni iqiniso. Hayi hayi madoda. Kanti abantu abanjani bona laba? Abantu abakhulele kuphi bona? Ini ukuthengwa ikudla? Ah, abanye abantu mpela ekudleni bengambulala umuntu. Umsaka nabogawule. Hayi madoda ningayenzi njalo mani, ningayenzi njalo. Esebona izani pf sifuna ukubopha umdenda manje ukuthi wayekhuluma iqiniso. Ah, hayi madoda hayi khona manje. Mina isifiso sami bese ukuthi nje abaholi be-MP be-MRP besihlangane besihlangane bekucabana nje ngesinqusho lezo. Umqondisi uright lapha nabo laba abafoti abanye barati balapha sibathanda benjalo bendawoni manje uma besakaza ngaphakathi bachaza ukuthini. Hayi uright le nto leyo abahlangane bebambisane mani bebe into eyi-one. Chicken ledoti leneizanu p f lokhu sibekele lokho eZimbabwe uhambe nabo.
Sanibonani sanibonani lana ku-Studio 7 ekhaya le-news. Hawu sayitholi inyuzi siyathola nevuselele umoya sisithi hayi bo akube njalo bantu banje lisivuselele mpela umoya ukhona lo ndoda lona osivuselelayo umoya bathungubani usani sibani something like that. Hayi indoda iyakhuluma sibisele emuva mpela la esasiyikhona kudala. Hayi angathi ningahlala limpa ngoba kukhona mpela ngoba uma sikhuluma sabe sicabanga ukuthi kanti thina ngaphambi kokuthi kubuye ilontoza iyikebhe kwabengekho yini abantu bakithi ababekhuluma izinto eziyizo kwabengayidisizwe. So hayi leya ndoda iyakhuluma impela. Siyacela ngathi ngahlala lishwaba ukuze sivuselele umoya. Siyabonga.
Ye ye salubonani ku-Studio 7 salubonani ku-Studio 7 njani ukuphila lapho. Ye 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 mina ngiyazi nginenkinga ne-Studio 7. U-Studio 7 ukhuluma into zezano zano PF kuphela. Ngeke uze ukutshela nje ngezinto zabo triple sphere zeqiniso. Khona manje sesizwe emaceleni nje ukuthi kuzovota. Zicile nje kuzovota ngoJune manje kuzoba la Marira. Kodwa u-Studio 7 ngeke uze ukhulume. Khuluma nje into zezano. Izano sithe lento zabo chaba. Hayi hayi Studio 7. Hayi akele zameni madoda. Akele zameni umzamo akele zame ngempela madoda ukuba ungcono uyena hayi khona. Bali liyakhuluma likhuluma nje ngabo chaba la ngezano. Ngalo ngeke uze ukhuluma ngento zeLontuza akuze lokhuluma nje ngento ze triple C ukuthi kwenzakala. Ayikho nje into e-Studio 7 ayikhulumayo enhle nge-triple C. Ukhuluma ukuthi nje kuphela isiyeso urekhodiwe sokuxotsha abantu kuphela and ukuthi lezi zinto azikhuluma i-back. Hayi Studio 7 ayikhona madoda. Na ngisamthandi lo Studio 7 ukumamela angisamthandi sidalwa. Hayi akele zame madoda. Khona manje kuthiwa kuyavota sikuzwa nje emaceleni ngendaba zasemaceleni nje. Kodwa ku-Studio 7 abakhulumi ungani lingakhulumi. Hayi khona hayi.
Ngilelele ngilelele ku-Studio 7. Siyezwa kukhulunywa ngendaba yemali lapha enikezwe ilizwe lakithi ukuba iphathise ekudleni abantu abaswela ukudla. Kodwa into yakhona ebuhlungu ukuthi laba abazanikezwa lokho kudla kuthiwa benikeza abantu bajika bethengisele abantu bona kuthiwe ukudla lokho kuyenikezwa abantu. Bejike bekhethe abantu futhi ngokwezepolitiki kuyinto engaqondanga leyo. Siyacela ukuthi ngabe yalungiswa into analazene lezo abantu bethole ngokufananayo kungakhethwa muntu kungathengiswa ngoba bona laba iziphathimanti ezinikeza ukudla ukuthi zenikeza abantu zifika zihambise ukudla okuncane zifika lapho zibheke emzini yazo phe zithengisele abantu ukudla. Leyo yinto efanele ibhekelele kakhulu ilungiswe kubonakale ngoba bathatha kabakugcina emzini yabo banika abangani babo abangani babo kube yibo asebethengisa lokho kudla kumbe kuya kungamabele kumbe kuyinini. Siyakubona kwenzeka kakhulu kelakithi etsholotsho. Ngiyabonga
ngiyachitha isikhathi
sithathu ku studio 7 ngithi Mpaulo uchabango engimuzwe khlalala lapha ku studio 7 ethi yena kulezi kevele surround uchamisa abafuna ukusisusa ngabe ishwa ungathi umuntu njengo Astolo Siziva ungambiza ngesigebenga umuntu ehlala sibuzwa ekhuluma izinto ezinhle ukuthi ufuna ukuthuthukisa izwe lakithi uba yisigebenga baba benzeni chabango hayi lo baba lo uyazidlala ingqondo zabantu mina ngicabanga ukuthi lati kunabo ku studio 7 uchaba ungale imbuzi tip 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 dali khaphezulu ngoba lo muntu kumele sichazele ukuthi uchamisa njengoba ethi umfolo wakhe ukuthi isikhathi singanani bale baba behlangane baba behlale etafula linye na kumbe lokho kwamcila kudala khonapho kumbe kwenzakalani eke sichazele kahle kahle ukuze sibone phela ukuthi lento leyo ivelaphi yaphi ngoba kwamanje into esiyibona nje sibona njengomuntu obhikizayo nje odlala ngengqondo zabantu ofostayo into elivele ngabudikiwe uchamisa ukuthi kakasuse le khada lakhe angasebenzisi ikhada lakhe so uchaba ngokazabe ukusicacela kahle kahle sicela ukuthi nike nizabe ukubuza kuhle kuhle baba ustudio 7 imbuzo into ezicacayo kasicacele baba lo ngoba kwamanje hayi into yakho ikhuluma kayizwakali
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende welemelika ngemva kwamaviki ambalwa kuxwayiswa abenhlanganiso yamahouthi ukuthi bame ukuhlasela imikhumbi elwandle lweRed Sea elemelika lelebhilitane encediswa ngeleAustralia, Bahrain leNetherlands ahlasele isigaba sakwele Yemen esiphansi kwenhlanganiso yamahouthi Inhlamvu ezisetshenziweyo ngezilobuciko bokuhlasela lapho ezijonge khona ukwenzela ukuthi kungathinteki abantu makhaza. Zachaya njalo izikhali zama-missile ezivimba isibhakabhaka lendizamtshina ezingenabatshayeli ama-drone. Embikweni awethulileyo uMongameli Joe Biden uthe ukuhlasela lokhu ikuphindisela ekuhlaseleni kwemikhumbi emanzini eRed Sea okubalisa inhlamvu zokulwisa imikhumbi eze-anti-ship ballistic missiles okungokwakuqala emhlabeni jikelele. Ukuhlasela kwenhlanganiso yamahouthi lokhu sokufaka ingozini izisebenzi zakwelemelika ingcwethi zolwandle. Lesizwana labo befaka engozini ukuthengiselana lokuhamba kwemikhumbi abantu bekhululekile. UMongameli Biden wengezelele esithi ukubhomba kwendawo zamahouthi lokhu yikuzivikela okwandulelwe yikuzama ukusungula inkulumo okwenziwe ngamazwe ambalwa kunye lomanyano we-United Nations Security Council becebisa ukuba abenhlanganiso ye-Houthi bachiyane lomkhuba ukuhlasela imikhumbi. Ukuhlasela lokhu okuqophileyo yisibonelo sokuba elemelika labangane balo alisoze libukele ukuhlaselwa kwezisebenzi zethu lokuvumela izikliwi zifaka engozini imikhumbi endaweni eyiyo esetshenziswa imikhumbi yokwenza amabhizimusi umhlaba wonke jikelele, kutsho uMongameli Biden. Angisoze ngithikaze ukuvumela ukuhlasela njalo sivikela abantu bethu lokuvulela ukuhamba kwemikhumbi ikhululekile nxa kungadingakala. Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika lusifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bamukele isinqumo esithethwe ngumthethwandaba sokulahla isicelo samalunga webandla le-CCC alitshumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edaleni lephalamende. Ibandla le-ZANU-PF lisungule umkhankaso wokhetho lwe-by-election esigabeni se-Tshabalala phelandaba lapho ibandla le-CCC elibophane imisila khona. Lesi sigaba yikho okuxotshwe kona umnumzana Gift Ostalos Seziba kwafakwa unkosazana Mo Blessing Tembo liqhubu elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngilifisela impela sonto elithukela ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, kodwa silazo ezinye nsuku zonke ntambama ngo 7:30.